Ngicabanga ukuthi bekulindelekile ukuthi uzakhuluma ngale ndlela, ikakhulu ngoba lokho okukhulunywa ngakho kuthinta izijeziso zenotho, kanti elezimbabwe namankampani ezimbabwe labanye abezimbabwe abasezihlalweni bake baba ngaphansi kwezijeziso zenotho kumbe basesengaphansi kwezijeziso zenotho. Ngakho-ke bayadinga ubudlelwano kakhulu lalawo mazwe abesetheswe izijeziso zenotho okuthiwa ngesiNgisi i-solidarity. Ngakho-ke kawumangalisi kakhulu ngoba kuthinta uhlanga, kuthinta umhlobo, kuthinta umhlabathi, kuthinta njalo South Africa ngendlela enkulu kakhulu ngoba balilwela ilizwe leliyana bethathelwe umhlaba ngendlela enkulu. Ngakho-ke ukusondela kwakhe kubo kuyindlela layo yokuthi abeseduzane labase-South Africa ahambisane lalokho abakuzwayo ngalesi sikhathi.
Kudaba lolu oluphakathi kukaRamaphosa lo mongameli Donald Trump, hambe luzaphela njani njengoba sesibona-ke umongameli emazomnanzi kuyingenelela kangaka? Kuyathola sokutheni? Kuyathiwani khonapho ncima?
Ukungena kukamongameli weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa angibona ukuthi kuzaletha inguquko engakanani. Ngicabanga ukuthi izijeziso zenotho eziphathelene lalokho okwenzakala e-Israel phakathi kwa-Israyeli le-Hamas zizaqhubeka zikhona, ngoba siyakwazi ukuthi uTrump useduzane kakhulu lo-Israyeli. Okunzima kakhulu ukubona kuqhubeka kodwa kusengaqhubeka izijeziso zenotho eziphathelene lo mhlaba e-South Africa, ikakhulu ngoba sekuvezakele ukuthi umongameli uTrump wakhele phezu kwalokho okungamiswanga kahle, information erongo angayithiwanga ngendlela efaneleyo. Kanti-ke la maqembu aphikisayo kunye le-DA selishilo ukuthi hhayi alivumelani lalokhu okwenziwe ngumongameli uTrump. Kodwa-ke siyamazi uTrump ukuthi njani usengaqhubeka ngazo lezi zijeziso zenotho, kodwa-ke ziyabe zizakhishwa nxa ngicabanga nxa zizaqhubeka ngulo ozalandela wemelike kakhulu nxa kungenwe amademokrasi.
Kuya phambili ubona zani izwekazi le-Africa lilakho na ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwelamelika?
Yebo, izwekazi le-Africa liyakwazi ukuthi lithuthuke lingelancedo oluvela kwamanye amazwe, and sekuyisikhathi ukuthi abantu bakhangele zona lezo zinto ngendlela enkulu kakhulu. Ngokuba kakho umuntu wakwathuthukiswa yikuthi amukele abe ngukhamsangithele, kumele sisebenzise leze zethu natural resources, sisebenzisa ingqondo zethu, singabe sicela singabe siphiwa. Ukuze kwenzeke khona lokho kudingakala ababusi abalomcabango omuhle obona khatshana, abangathandi ukucela, abangathandi ukwebiwa kwezemvelo lemali yabantu, i-corruption, abangabusikabe abantu, abahlonipha amalungelo abantu. Ukuze abantu bangajoni bebhizi ngezepolitiki kakhulu, bacabanga ukuthuthukisa ilizwe, kuza kwenza ukuthi siye phambili, kumiswe izimpi e-Afrika, kube lokuthula, sike sicabange sisebenze ndawonye. Singakwazi ukulithuthukisa izwekazi le-Afrika singacelanga, kodwa kuzadinga abaholi abacabanga ngendlela entsha kulale kade ikhona eqhubeka ikhona nanamhlanje.